Emkhosini wokuphawula lolu hlelo emahofisini eMoto Industries eHarare, inkokheli yeZNCC itshele intatheli zindaba ukuba lokhu kuza ngemva kweminyaka emibili yokuhluzisisa phezu kwalolu hlelo ukuphathisa osomabhizimusi besifazane elizweni. Unkosazana Kerina Chipo Chizema wohlangothi lokukhulumisana loZulu kuZNCC uthi lolu luhlelo olujonge usiza osomabhizimusi besifazane ukuze bathuthuke.
Sokubakhuthaza ukuthi beqala amabhizinisi abo bodwa and bengesabi uku-formalize amabhizinisi abo, registration and ama-trainings achene. Sibakhuthaza njalo ukuthi belandele ama-channels a-correct in establishing their business. So i-leboleni lizabe lihamba lama-products wonke ayabe manufacture ngama-women-owned businesses 51% to 100%.
Njengenhlanganiso uChizemo ethi sebakunanzelela ukuba lanxa bebanengi osomabhizimusi besifazane balutshwana abazivezayo ngezizathu ezehlukeneyo.
We are trying by all means ukuthi sithole ama-researches amaningi ukuthi senolwazi ukuthi bangaki abala mabhizimusi aregistered, bangaki abangelawo. Nxa ungafaka idola esikhwameni somfazi uzabona ukuthi abantwana bakhe basuthile, uzabona ukuthi imoli yakhe yonke iyafunctiona.
Bebe khona besifazane asebe kubhizimusi njalo kungase sebatsha abaze ukuzabukisa impahla yabo kulomkhosi. Laba babalisa unkosazana Queen Dokas Makaya wenkampani elungisa izitsha zokudlela enjengemigano lenkomitsho okulungiswe ngomdaka.
Soyenza lokhu ngamavasi futhi for igarden. Amavasi anokufakela amaluba la.
Unkosazana Makaya oqale ukuphatheka kwezokulungiswa kwempahla le eseseyisifundi e-Evelyn High School kobulawayo uthi sekumphilisa lokho akwenzayo njalo eseze waqhela waqalisa ukuqhatsha abanye. Ube khona njalo unkosazana Doreen Valerie Chingwaru oqhuba izifundo zobungcitshi kwezokulungiswa kwempahla zama-sciences ekolijini le-Midland State University, MSU. Yena ke uqhuba ibhizimusi lokuchola iflawa yembambayila.
Superhero flower ayithwali i-gluten unlike wheat flour for abantu abayenza constipation nxa bedla wheat flour. So kuyi-advantage. Iphethe ama-vitamin A and vitamin C angakhona ukuyenza ngomzimba wethu. So siyawadinga, siwathola ku-sweet potato. So siyenzela abantu labaya abathi athina sithanda ukudla ukudla okuzosiza umzimba wethu.
Ethi ukhangelela ukuba lizokuba libhizimusi elizothuthuka phansi kwalolu hlelo lwe-WOB.
Abantu engabathestisa khona bayawathanda because azange bazwe ngento eso. Nina nami bengakazi ngayizo until ngaya ku-athanel ngafunda ngakho. Then ngabona ukuthi kuyayenza bayathanda, so bayawathanda.
AbeZNCC baveze njalo ukuba luzosabalala ilizwe lonke lolu hlelo ukuthuthukisa osomabhizimusi besifazane kungakhathalekile ukuba kusemaphandleni loba emadolobheni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.